kulesandla esithathileyo esiyiso esenza ukuthi kube lo mumona lobangela ukukhwela kwezinto. Ngokunjalo ke ngendlela zabo yizo abazenzayo zokuthi abantu bathole uhulumende okhona yikho abakufunayo khonokho laba abakwenzayo. Ngoba ngeqiniso lonke ungakhangela nkomo, uhulumende wavula ukuthi abantu baziyenzele amabhizinisi abo. Amabhizinisi mahle, abantu bencintisana kungela price control. Abantu bezenzela intengo zabo zokuncintisana besehlisa intengo zisiya phansi. Njalo intengo akukhangelelwanga ukuthi ikhwele, kodwa ke ngezindlela kuncedisa i-opposition konke khonokho okwenzakalayo. Kuyabe kulimaza uhulumende weZANU-PF. Kwenziwa ngabomo khonokho nkomo. Izinto ezenziwa yiyo kuthiwa yi-sabotage, isimile enkulu kakhulu eyokuthi izondise abantu begcine bebona angani uhulumende uyehluleka ukubavikela lapho kumele bavikele khona, ikakhulu ekuqeleni kwezinto.
Babubhebhe, nansi indaba yamuzwa ubaba uGawule akhuluma uthi yisabotage, intengo zikhwezwa ngabomo ngoba osomabhizimusi bafuna kukhishwe uhulumende weZANU-PF.
A poor carpenter always blames his tools. Yisilingi leso. Kuyabe kusitsho ukuthi indoda ehlulekayo iyabe isisola ukuthi kanyeke sami lesi sikuthundu ingomi yamiye kayilelwanga, ayihloka lamleli bagamula phansi. Yikho kwenzakalayo kathesi esikuzwa kugcina umalimali. Ambe umalimali nalapho uqondi na ukuthi ekwakuqala thina khonapha eZimbabwe singaze sicatshe ngomunye. Akusela muntu weZimbabwe ngisho oyedwa naye umalimali nalo uGawule kasayifuni ibhondi funa i-USD. Ngikhuluma kathesi ngikhuluma akula oyedwa ongathi mina mfuna ibhondi, mina uphakamisihambe kakho eZimbabwe kathesi. Ngoba sikhuluma kungenje izitelo zemakhaya izokhula, akusela ezithatha ibhondi. Abantu abathengisa amatamatisi akusela ofuna ibhondi. Kutho ukuthi khonokho okwakuqala asivumeli ukuthi kune problem ngoba yena usola isandla esingekho. So ukuthoma sizala ngokuthi khona kule sandla, akulasandla la, kunokwehluleka. Ukwehluleka i-economy weZimbabwe awusithi ukuthi udalwa ngabantu ukuthi bawehluleke, kodwa udalwa yihulumende ngoba uhulumende kufanele azise ama-policies azakwenza ukuthi khona i-economy ithuthuke iye phambili. Ama-policies kawadalwa ngababhizinisipho, kodwa adalwa ngihulumende obusayo. Akudingi rocket scientist malimane yekuyela ukuthi umrodi wabantu kulapha kungasisebenzieni.
Naso baba Gawule amuzi akhuluma uBhebhe. Kanti njalo izolo sizwe umsekeli kamongameli ubaba uChiwenga sithi yena ukukhithika kumbe ukusabalala kwedola leZimbabwe akutsho ukuthi umhlaba usudilika. Kodwa njengokutsho kukaBhebhe labanye esikhuluma labo, uZulu jikelele bathi hayi kusukela kukhetho lwedluleyo kuze kufike manje umnotho uyalehlula, selehlulekile baba Gawule, yikho idola liqhubeka lichabalala nje.
Ngiyakuzwa baba Nkomo, umzukulu wami uBhebhe ngiyamuzwa sibili. Kodwa ke mhlawumbe ukuthi ngithi mina uBhebhe ngike ngimbisele emuva ekutheni ngemva kwalokho uMinister of Finance wananzelela ukuthi kwakule mali zokuganga ezazifakwa ezomoya lezama-RTGs ezazisezilokhuzwa ngale angabanye bezifaka kwase kukhweza suku zonke amarate ekhwela suku zonke. Kwakusenziwa ngubani lokho? Kwakubangelwa yini khonokho? Kwakusenza ukuthi amarate akhwele suku zonke. Uminister of Finance umthuli wagcina esesiwa lokuchebo wakuvala khonokho okuyinto kwakhona. Kodwa ke uyabona nxa umthuli ezama ukuthi evale la izigangi lezi ziyabhokoza futhi igapha uvuze kwenye indawo, amatsotsi kuyagcwela indawo yonke lakithi ephathini kakhona amatsotsi, izigangi zikhona indawo yonke, kwi-opposition zikhona nakuzanikezi zikhona izigangi. Yikho yinto mina asingeke sibleme i-government yeZimbabwe. Umthuli is working very very hard ukuthi aqondise izinto njengominister wefinance.
Luyasondela ukhetho baba Bhebhe, lina njenge-CCC kuyini elikuthembisa uZulu weZimbabwe? Kungani abantu bamele belivotele?
Wathi ngizakutshela into ezintathu impintami ngiyabuya kekwakwaluzito e-CCC. Wathi ngiqale ngitshela abantu iqiniso ngiqondise ubaba kubani mami la. Kule nto ezintathu eziphilayo la, kule nto okuthiwa yikwehluleka.
kulento ukuthi ayikwedlulwa, kulento ukuthi ayikuthutha. Okwakuqala, izane iyeshuleka, ithi iyeshuleka, ibisisola abanye abantu. Wani isithi iyeshuleka, iza kuqathanisa lokuthi iyedlulwa. Thina ngesikhathi sempi sisilwa impi yenkulumeni, sasidiliza amadibha. Sasi divize izikolo zethu zijike zethu zivale. Kodwa uSmith kazanga ahluleke. Size salithathi lize, simsapotheda, uyabiza. Ngikhuluma ngesapoti sengiqamba line. Hayi leka ekamalimami yokuthi kule sapoti, yena akhuluma ngebala alizwayo.